ukhangele ukuthi ke kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa ngaso ku roll out umuthi lo ngaso kumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulomkhuhlano nje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lapha bagcine begcine ek-10 abanye abantu bengatholanga kodwa ke kungasetshenziswa indlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyukuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuthi uyabe umningi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge-10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha i-advantage ukwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo abanye sigcine sebethenga kibo ngemali ephezulu so esikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi-ke umuthi lo ufike sinethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo yimali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngoba uthe ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana uthe yimali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba ukubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika obiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo kulelamakhabhinethi okwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iphalamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzele ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasuyongozi abantu bazebelethemba laphana sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxabona bengatshabalala masinyane thina siyakhula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela iZimbabwe labo bonke abantu nje abaphila eZimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhamizi ezisemakhaya ezilimayo kalanti kudliwe elizweni yibo phela baye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa akusoze ukunike inhlupho ezithile ngoba kathesi kulentandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphume la kuma-radio ukuthi hayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi leyo ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba ke ngatho ngaphambili i-population yezimbabwe ikhonapho bo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi